Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 29 kuLwezi 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje umnumzana Sengeso Chabangu uthi abazancintisa bemele ibandla le CCC bazakheza amaphepha abo emthethwandaba we nomination court kusasa.
So make sure ukuthi kusasa wonke umuntu okontestayo uyafayila. Sasesibamba izanu PF ngempondo zayo, ayikhona ukuthi siyiflathele. Ichayinyovane strategy kasebenzi.
Kodwa umnumzana ibandla le-CCC ligcizelela ukuthi alingeni kulolu khetho.
I-by-election leyi ayikho emthethweni, akufuzanga ibe isenziwa. Ama-recourse layenziwayo akho emthethweni. Konke okuphuma ekhotho asiwo umthetho weZimbabwe ngamanga ayenziwa ngomnumzana uMnangagwala abanye yakhe.
Siza kuzwa impumela yomdlalo edlalwe lamuhla kwisigaba seCastleleka Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ozibiza ngokuthi nginobhala jikelele webandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Sengeso Chabangu uthi abazancintisa kukhetho lwama-by elections bemele i-CCC bazakhweza amaphepha abo emthethwandaba we-nomination court kusasa phambilini kokhetho lwama-by elections olukhangelelwe ukuqhutshwa ekuqaleni kwenyanga ezayo. Lokhu kulandela isinqumo somthethwandaba ophakemeyo izolo esokuthi amanye amalunga ebandla le-CCC awe Senate ePhalamende lamakhansela yaxotshwe ngumnumzana Chabangu ngempela asephelelwe ngumsebenzi. Ibandla le-CCC lithi umnumzana Chabangu ngala mvumo yokwenza lokho, kodwa yena uthi umthethwandaba usumphile imvumo njengoba abamphikisayo behlulekile ukuchaza izizathu eziqinileyo zokuthi kangeke akwenza lokho. Abanye abalungiselela lolu khetho abathi bazancintisa bagoqela ibandla lezanu PF, izaphu lamanye aphikisayo. Umnumzana Chabangu uthi uluhlu lwamabizo alabo abazancintisa luzavezwa kusasa, njalo labo abazehluleka ukukhweza amaphepha abo bazakwenze njalo ngolwesibili ekuseni.
Iway forward sikhangelele ukuthi siyangena kulono lukhetho kusasa amakandidate ethu ayabefayela ezek. Afuna ukuthi amakandidate ethu ayagcine efayela ngomhla ka-7 bekuza. So make sure ukuthi kusasa wonke umuntu okontestayo uyafayela ama-papers akhe, they are in order. So sesingena ngegedi, sesingena sesibamba izanu PF ngempondo zayo, ayikhona ukuthi siyiflathele. Ichayinyovane strategy kasebenzi, sakuzama lokhu sokwehlulekile.
Yibaphi labo abazancintisa?
Iyona leyana okuthiwa yabusa yabusa eyayikhetha ama-candidates eyayisipisela emuva ngesikhathi ngemuva kwesikhathi sabomzilikazi. Kodwa lanxa sasingavumelani layo yakhipha impumela eyayifunwa nguZulu, kodwa la ezizikliwi zakhipha bonaba abantu abafunwa nguZulu babafaka eceleni. So sizathatha bona bana abantu ababevele bekuthiwe bafunwa nguZulu kungakhathalekile ukuthi nguphi umhlobo. Kungakhathalekile lokuthi uvela kuyiphi indawo. Okuqakathekileyo ngokuthi abantu babethe baya kufuna ngayona leyo ndlela eyasetshenziswa yinhlanganiso ukuthi ikhethe inkokheli. So yiyo esizayisebenzisa. Number one yibo siyabathatha sibafake. Nxa number one ingakwanisi siyadinga number two, nxa number two ingakwanisi siyadinga number three. Ngayona leyana ndlela ababephume ngayo besiyachaya intambo. Kusasa nxa bengehlulekile kusasa sebezafaka first thing in the morning ngolesibili. ngendlela esazivula ngayo.
Bakhona abathi abafuni ukuthi bencintise elibakhethayo. Ngeke ngezwa ukukhuluma ngomunye weBite Bridge ukuthi kasafuni ukulandela izinqumo zeCCC. Bonke labo elibalandayo bavuma ukuthi ngempela bazancintisa.
Asikabi nenkinga lo muntu othi kagwanisi abantu into abakhala ngayo zindleko ezibonakalayo inomination fees abanye kabalazo siyadinga kuzakhamizi siyadinga kuma-churches siyadinga kuma-organizations atshiyeneyo ngani ngoba ibandla kalela mali ku-diaspora ukuthi basincedise bakhona sebekwanisile ukuthi basincedise ukwenzela ukuthi imali lezo abantu banjani bancediseke ama kuma nomination fees kakhulu kuma members of parliament nakuma PR yikho kufunakala khona indleko zemali ukubana babe ba register amabizo abo as ama candidates. Bangaba khona abathi kabafuna ukungena on the basis yokuthi babe ngama profession and they have moved on ngoba ipolitics ayisiyo ndlela abadinga ngayo ukuphila, kodwa akambalwa enxa kungaba le one kuphela kobulawayo esengingayizwa. So kodwa kwezindawo zonke lezi abantu bazangena ekhethweni ngani ngoba yiyo phela indlela yokungena ku-space yonale abantu bebevalelwe phandle inkantolo isibavulele ukuthi nansi ihofisi kanobhala jikelele akula akudingakali imali ukuthi uze unginike mina ukuthi wena uzuye ngena ukube yi-candidate akudingakali nxa ungumama ukuthi ngikukhuthaze ukuthi uze ngubambabambe ukwenzela ukuthi uzungene kuposition nxa ungumama uya encourage you siyabafuna omama siyafuna ama-ontanga ukuthi bangene be-free kungalali mali ndleko ezifakwayo ukuthi abantu babhadale ukuthi ba-contest.
Lo ngumnumzana Sengezo Chabangu othi nginobhala jikelele webandla le-CCC esixoxelayo ekobulawayo. Siphinde saxoxa lo mnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC ukuze sizwe ukuthi ibandla lakhe lithini ngalolu daba kanye lesinqumo sesadaka.
Thina ngeke sikhulume ngoThabanga. UThabanga solunga lo mhlangano wethu we-CCC asimaza sibani laye sikwazi ukuthi ZANU-PF yiyo ebangela ingxubevanga leyo esiyibonayo eyenzakalayo yokurecall abantu bethu okungekho emthethweni abakhethwa mgceke yimuli yeZimbabwe.
Kodwa nansi phela iyeza i-by election, lina liyiphatha njani?
I-by election leyi ayikho emthethweni, angifuzanga ibe isenziwa. Yiso isinqumo esisikhulumile ethu ukuthi hhayi ama-recalls la ayenziwayo atho emthethweni. Ukuphuma ekhotha siwo umthetho weZimbabwe ngamanga ayenziwa ngomnumzana uMnangagwala abanye lakhe bezama-ke ukuthi ukuyeyisa imithetho yelizwe lokuyeyisa umbono kajikelele wezulu weZimbabwe onguye wavotayo ekhetha abantu labo ukuthi banele izigaba zabo edalelwe ephalamende.
Njengoba sekwenzakele, yiwaphi amanyathelo elizawathatha njengebandla? Lizahlala kuphela nje ligoqe izandla?
Amanye akhona ngeke siwakhulume, amanye akhona ngeke siwakhulume phela ukuthi seven kuzulu wonke ngoba labo phela bayabelalela bezansi. Kuningi esikwenzayo esizakwenza, bazabona sekuphuma ukuthi hhayi siyenze lokhu sayenza lokhu okukuvikela ukuthi into lezi ezinziwe ezinkemthethweni zimiswe zimiswe namuhla zimiswe forever ilizwe leli liye phambili ngendlela eqondileyo.
I-SADC ilayo ikhanya udaba lolu olweZimbabwe ayiluphathi ngendlela elalicabangela ngayo, lithini ngalokho?
I-SADC ibona ungana singayigijimeli phambili kakhulu. Asimeni sibone ukuthi izithunywa zeSADC ezizabuya eZimbabwe ziyabe ziphetheni zizohlangana lomkhokheli wethu u-advocate Nelson Chamisa onguye owanqobayo ekhethweni olwadlulayo ogasi edlulelo.
Lo ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC esixoxelayo eseHarare.
The Voice of America.
Amapholisa athi ayafakaza ukuthi kube lesehlakalo lapho okudutshile ocatshangelwa ukuthi sigelekeqe umnumzana Sam Mutsuri okwenzakale izolo e-Unit A eseke eChitungwiza. Lokhu kulandela isinye isehlakalo eSouthertown lapho obetshayela imota eToyota Hilux omiswe izigelekeqe ebezihlomile bamkhombela ngombhobho bamtshontshela imali yakhe lezinye impahla. Amapholisa athi enelisile ukubamba abanye kodwa asadingisisa abaphunyukileyo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken wethekelele idolobho leWest Bank eRamala lapho kulamabutho e-Israel lamuhla, lapho ahlangane khona loMahamad Abbas okhokhela iPalestinian Authority. Uhambo lolu obelungakhangelelwanga lwandulela olwayizolo labakhokheli bama-Arab e-Aman eJordan. Ukhangelelwe ukufika eTurkey ele Israelithi selokhe kwaqhamuka impili ngenyanga edluleyo phakathi kwalo leHamas selabulala abedlula inkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu i-2500. Ngeselithe kancinyane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulela isiphathelane lamasiko.
Owangosenziwe manje, sicina masiko wethu. Owangosenziwe.
Amasiko lokuphila kwabantu zuku zonke siphoxa ngesikhumbuzo sabatshabalala eGadade belisana labamhlophe. Silomnumzana seMabhena obe khona ngale emcimbini lo njalo oyingcwethi kwezamasiko esintu. Siyawamukela kuhlelo baMabhena.
Mahlabe Zulu, ngiyabingelela Thwakazi omuhle. Njengoba sisazi izolo bekuwusuku olukhulu ngempela kwomthwakazi, lapho ebesikhumbula khona ukutshabalala kwesizwe somthwakazi ngo-1893 wendlebe zikhanya ilanga abahlasela ngesikhathi inkosi uLobhengula ibusa kwelakithi komthwakazi. Abaqhamuka bevelela ngasempumalanga bafika ke bahlabana kabuhlungu kanzima kabi ngoba bona babephethe isigwagwagwa phela, ikanti amabutho akithi wona ayephethe kuphela imkhonto lamahawu lamawisa. Kodwa ke balwa ngobuqhawe obukhulu amaqhawe akithi eGadade esikubiza namhlanje sithi eGadade Battle Fields, lapho kule memorial site yakhona. Kulawo magceke kwasala obabamkhulu abanengi, kwasala amabutho amanengi, kwasala ibutho lembizo eliyilo esingathi namhlanje singathi yi-commando battalion eyayikhokhelwa ngumshana uNdindi Kuyasa uKhumalo. Kwasala ibutho lensukamini elalikhokhelwa ngumanondwane uChabalala. Kwasala ibutho lehlathi lalwela lingaphansi kwenduna umanondwane uChabalala. Kwasala ibutho lengubo lapho elalikhokhelwa ngufusi Khanye. Lamanye amabutho amanengi-nengi asala kuleyo ndawo ebevikela isizwe sakithi ukuthi singachabalali, okwakugoqela amabutho ayebuthiwe amavevane, inqobo, ingubo. Basala ke kuleyo ndawo kulawo magceke.
Singathi ke kwenzakaleni izolo maBhena khona ngale ke eGadade?
Ekufikeni kwethu ke emagceke naseGadade izolo kube kuhle impela, ukuze sikhumbuzane ukuthi ilizwe leli elomthwakazi mhlali chabalala kwakwenze njani, kwakuhamba njani. Kube usuku olukhulu ngoba mangithatha ukuqathanisa la ngonyaka odlule abantu bebebanengi ngempela, njalo abantu sebeyawusabela umkhosi waseGadade. Sibonge kumhlahlo wesizwe oholwa ngamadoda afanana nabo Greta Vodloza Sibanda ababekhona, njalo kuyibo abayenza show ukuthi lolu hlelo luyanjani, luyahamba ngokuqonda langokuhleleka. Sibonge kumabutho esizwe somthwakazi abekhona, njalo sibonge kakhulu kulawo abevelele ngaphetsheya kwengulu kudela azinze eSouth Africa ngoba bebezile ngobunengi babo. Njalo sibonge kakhulu esikuthandileyo kakhulu ngeGadade especially lonyaka, yikuthi izingane ezincane zesikolweni zize ngobunengi bazo. Siyabonga kubabalisi nabo bonke abazimiseleyo ukuthi bafundise umlando bawudlulisele kuzingane zethu, ukuze sizazi ukuthi zingobani, ziqhamukaphi, zisukaphi, njalo ziyaphi. Zifundile kabanzi izingane zakithi ezizadlulisa lowo mlando kuzizukulwane ezizayo njalo futhi. Ngoba sifunde okunengi lapho esihambe khona kumemorial site, lapho okubekwe khona lawo amabutho abelungu abayibo ababengabahlukumezi bezama ukuzothatha ilizwe lethu, oba babamkhulu abenelisa ukuthi bahlasele baze bayobamba isigwagwagwa ngesandla bavale umlomo wesigwagwagwa ukuphuma khona inkafu inhlamvu zakhona ezazikhafula ukufa bavale ngebhetshi kuleyo ndawo kodwa ngeshwa kwasekuse ngathi kwasekulethi kakhulu ngoba phela abesenelisanga ukuthi kuvikeleke isizwe sakithi sabona njalo nalapho abo babamkhulu abangcwatshwa khona esingathi ngama mass graves emahlabezulu kuyadingakala ukuthi indawo yasegadadi ivuselelwe njalo uhulumende wakithi njengoba ethi indawo yamagugu ivuke nama tourists all over the world babuye babeyazi bayibone babekwazi ukuthi le ndawo ilomlando omkhulu wesizwe sakithi somthwakazi ngiyabonga mahlabezulu
hayi yesu kuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje besilomnumzana Sam Mabhena ingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni njalo ngeviki ezayo Oliver Lisa ngenjabulo ngumthembo sithemba ukhiphe stube
la sigcina masiko
ngesizwe ezokhololo esiKristu
lamukela kuhlelo uvuselela umoya igama nguntungamile inkomo namhlanje silomfundisi useniswanda ngiyakwamukela mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyabonga ukuba sihlangene sonke sisaphila njalo uNkulunkulu esinike impilo kulolu hlelo namhlanje
usiphatheleni namhlanje
Ngifuna ukubala kuGenesis chapter 3 verse ka 8 ithi yona indoda lomkayo basebesizwa umsindo kaThixo uNkulunkulu ehamba esivandeni ilanga selithambene basebemcathela uThixo uNkulunkulu phakathi kwezihlahla zesivande kodwa uThixo uNkulunkulu wayimemeza indoda wathi ungaphi kuthi ukuthi lokhu kungaba into esimangalisayo ukuba uNkulunkulu umnini amandla wonke okwaziyo isiphetho sento lento ingaqalisi njalo esikwazi ukuba yena uNkulunkulu ugcwalisa umhlaba wonke ugcwalisa umkhathi wonke njalo akulanto engafihleka kuye uNkulunkulu uDavid anxa ekhuluma kumakhulu uthi yena kambe mina ngingacatsha ngapi ngiye ngacatsha kuwe ngaze ngiye emathuneni wena uyambona ngingaze ngiye cacha ngapi uyambona njalo uDavid yakhuluma ukuthi wena awuvele ungazi ngiseselanga ngaphakathi kwesisu sikamamami ngakho uNkulunkulu kuyasimangalisa lapho ukuthi uNkulunkulu nxa edinga abantu ukuthi ungathi edinga uAdam loEve lokhu kwenzakala sebewonile sebephule umthetho kaNkulunkulu manje namhlanje iningi lethu limcatshele uNkulunkulu kumbe sibonangani simcatshele uNkulunkulu abanye bethu sicatshele uNkulunkulu loba khona phakathi kwamabandla siyabe siphakathi kwebandla kodwa kuyindlela yokucatshela uNkulunkulu sifanana njengendibilishi leya edingwa ngomunye tawalahlekelwa imali endlini wathanyela indlu yonke eyidingayo naleyo eyodwa abanye silahleka siphakathi kwendlu kaThixo uThixo uyasidinga phakathi kwendlu yakhe singabe siphakathi kwamakhwaya singabe siphakathi kokwenza imisebenzi ehlukeneyo ebandleni lakhe kodwa uThixo lokho ebuze esithi ungaphi bakhona njalo abanye abalahleka phandle kwebandla umuntu ulahlekile ezintweni zakhe azenzayo ususebenzisa izinto zenzayo ukuzivikela ukucatshela uNkulunkulu njengendlela uAdam noEva babecatshe ngemva kwesihlahla uThixo lokho laye kudinge sithi ungaphi bakhona abanesicatsha ngemfundo singazi ukuba imfundo yethu lalowo ofunda ukwedlula wonke umuntu lapha emhlabeni imfundo yakhe injengethonsi phakathi kolwandle nxa sikhangela imfundo ulwazi lukaNkulunkulu kuyize nje siyakwazi njalo ukuba abanye singacatsha ngenotho yethu kodwa la ilizwi likaNkulunkulu lithi kambe yena uThixo nje ngumnikazi wezifuyo zonke umnikazi wegolide lonke umnikazi wediamond yonke inotho yethu ayisolutho phambi kukaNkulunkulu njalo siyakwazi ukuba abhala khonapha ebhayibhilini siyahlangana layo uPawulu esithi bacebise labo abanothileyo ukuba inotho yabo ibisebenza umsebenzi kaNkulunkulu kodwa njalo ke bengayithembi bathembe uJehova ngakho-ke uNkulunkulu uyakudinga uyabuza ukuthi ungaphi ngumbuzo omkhulu kakhulu uNkulunkulu alawo namhlanje kithi sonke silaleleyo lalapho esilalele sikhona ngoba kwasithi kule lizwi kule phimbo likaJehova elikudingayo ukuba ungaphi
indaba uNkulunkulu ekudinga. UNkulunkulu uyakudinga namhlanje ukuthi ungathi ngoba uyakuthanda.
Akuyiphethe mfundisi.
Singathandaza. Baba senthandazela bonke abavula inhliziyo zabo ukuba ungene ubuse ube inkosi nomsindisi. Namhlanje uyamemeza ukuthi ungaphi ebantwini abayehlukeneyo. Kulabo uNkulunkulu abavula inhliziyo zabo, ngiyathandaza ukuze ungena ubuse ube inkosi nomsindisi. Nkulunkulu wami, bavula inhliziyo yabantu bakho, busa ingqondo zabo, busa inhliziyo zabo, busa ukwenza into yabo yonke. Ngegama likaJesu siyathandaza, amen. Mlaleli wami, ngiwathandazele umthandazo lawe ngemva kwami. Ngiyathandaza ukuba inkosi ikusize. Dinga iBhayibheli, dinga ibandla elithumayela ivangeli, uyengena khona ukhule. Inkosi libusise.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useniswanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile ke sizwe ke ezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Nehemiah Moyo, ukansela weBrunaberg ongomunye wabasakhulayo abasanda kungena kwezombusazwe. Umnumzana Moyo ukhuthaza abasakhulayo ukuthi bazinikele ekusebenzeleni lekuthuthukiseni indawo abavela kizo.
Hayi, inhliziyo yami isesigabeni sami sika 17. Ngiyathembisa abadala ukuthi hayi, ngifuna bengithume njengakhona lokho engabatshela khona isikhathi engiqalisa ukukhankasa ama-posters ami ayebhalwe ukuthi thuma mina. Ngisho ukuthi abadala bangithume ezikhalezweni zabo ababekhalaza ngazo ngikhona, bathume mina ngizogijima njengomuntu osakhula omncane. Ngiyebacelele ekhansilini ukuthi hayi, abadala beBrunaberg bathi bakhala ngalokhu. So ngiyababonga kakhulu ngokunithemba abadala kakhulu njengomntanami.
Kuyini okukupha idlabuzane lokuthi ungene kwezombusazwe uthi ngifuna ukukhankasa ngibe ngukhansela?
Into engenza ukuthi ngizibone ngina kwezombusazwe ipolitiki ngithande ngisasemncane uyela nje kunaphana sibona kusala boTswangirai ngisasesikolweni lawo Robert Mugabe kwanginika umdladla ukuthi lami nginesifiso sokuthi ngelinilanga ngizibone ngisiba ngomunye umuntu ongakhokhela especially iward yami ward 7 eBrunaberg.
Sikhangela abanye abasakhulayo, ubabona bephatheka na ekuthathweni kwezinqumo endaweni okuyo, ikakhulu izinqumo zezombusazwe, izinqumo zentuthuko yendawo?
Ya, intsha eningi endaweni yakithi ayiphatheki kwezombusazwe ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi bakutshela ukuthi hayi kudala sivota, kudala abadala bevota kodwa kula tshintsho awaboni utshintsho luba khona lephathi elokhu ikhona ahlale injalo, iloku injalo siloku esihlupheka kunjalo so yikho kwenza ukuthi esikhathini esiningi intsha ayithole ingakhiwo, because uzabe ethi noma singaze sivote kuyafana vele, kuzabe kuloku kungatshintshi lutho, sabe siloku esihlupheka siyegoli. So sikhanda ukuthi ngelinye ilanga lathi sike sizibonayo eZimbabwe lathi kusiba lo tshintsho ama-youth layo ethole imisebenzi, siyasebenza khonapha koBulawayo nge-weekend bebuya bezobona imuli zabo. Kathesi nje ngingakhuluma nje kathesi ngananzelela into esizibuhlungu ukuthi abantu abatsha baphelele eGoli, kuthola intsha encane ibuya khona kuthola bedutshuliwe, abanye bekwaziwe.
Sikhangela lapha ukhetho olwedluleyo, iziphi izinto ongathi uhlangane lazo ebezinzima?
Ubunzima besindabo njengabantu abatsha singakhangela njengephathi ibingelayo imali yokuthi sikhankase.
Kuyini okhangelela ukuthi ube ukwenza okweminyaka emihlanu elandelayo?
Endaweni yethu kulobunzima bamanzi. Sikhangelela ukuthi indawo yethu le problem yamanzi sikhangelela ukuthi silungise indaba yamanzi kakhulu endaweni yakithi, because indawo yakithi ilo ayinazulu. So sikhangelela ukuthi uma singathola usizo from i-government esiyabe sinayo naleyo sicelela abantu amanzi because abantu abaningi kathesi bakhamanzi endaweni ezikatshana imigodi yangkhona elamanzi futhi uhamba but maybe thola ukuthi usuka emzini siya about 1 kilometers or 2 kilometers or more kusuka ekhaya siya elanda amanzi. So okuyinto ehlukumeza abantu abanye sebekhulile abalabantwana abantwana abaningi baseGoli because esayithi ndethu ngapha intsha iningi isuke ibalekele yeGoli because ayithembi ukuthi ngapha kulamadlelo angabanzi.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo mnumzana Nehemiah Moyo ongukhansela eBrunaberg. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngutabo kancube.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo wadlalela amaqembu abalisayo leBantu Rovers, iHighlanders leBulawayo City, uBenson Phiri. Uxoxa nentatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji ngomsebenzi wakhe.
UPhiri oleminyaka engamachumi amathathu lewodwa yokuzalwa uqatshwe ukuba ngumqeqetshi weqembu lebantu lephathi elidlala kusigaba seBulawayo Province Division 2 oqaleni kwalonyaka njalo ubesanda ukuthatha umhlalaphansi njengoba nyakenye ubedlalela iqembu le-Ajax Hotspur kusigaba seSouthern Region Division 1 uthi bekulukhuni kodwa imfundiso ayithole esadlala kuqembu lebantu Rovers imphathise kakhulu.
Yafunda into eziningi kakhulu. I think yet Bantu Rovers was something sibili iyangikhulisayo iBhuri and I'm very thankful to the likes of Gift Lomsini Mbethembe Dlovu did I do into sibili enkulu kakhulu for me eBhurini lamezama ukuthi ngidlani ngiqhubele phambili ebafaneni bakhe.
UPhiri uqale ukudlala ibhola eliqoqekileyo ngomnyaka ka-2008 esele minyaka elithumi lesithupha ngoba esasemncane abangakibo babengamvumeli ukuthi adlale ibhola
esikolo. Mina vele ibhola angeke ngithi ngadlala ibhola esikolo ngo-primary school ngadlala ngadlala ibhola zobu-grade 6 then secondary school injury high ngama ngadlala ibhola but ngadlala ibhola I think sengu-form 4 apho kudlala umtournament oyi-1 but then kunikhona abantu babetsho ukuthi phela ibhola ibhola ukuthi but kunikhona i-challenge khona ebendlini bona abazali babe-street into zebhola ukuthi ibhola ayifunda apha esikolo awubhali amabhuku njani njani.
UPhiri uqale ukudlala ibhola eliqoqekileyo edlalela iqembu lelobhengula Sharks kodwa laphanga labhuluka lelo qembu wasesiyadlalela iqembu lezimu lePirates okuyilo eselisaziwa njengebantu lePirates ngemva kokubambana leqembu leBantu Rovers. Kusuke lapho wadlalela iqembu leBantu Rovers ngo-2011 lapha beyingxenye yeqembu lamajaha leminyaka angaphansi kwamachumi amabili elaphatheka ngomncintiswano weDallas Cup kwele Melika elalabadlali abaludumo abagoqela uMarvelous Nakamba, uKuda Mahachi kanye loTeenage Hadebe. Ngemva kweminyaka emithathu ubuyele njalo kuqembu lezimu lePirates lapha adlale khona phambilini kokuthi aye kuqembu leHighlanders ezebizwe nguAmin Somapiri kodwa ukuthi lakhona lapho salamphunyuka ithuba lokudlalela iqembu leHighlanders.
Ba-announce team but nganingekho ukuthi isitona lokuthi akwabuyayo kutournament kanjani azibuyelele endlini then asazihlalele endlini I think kwakungabo 1 emini zosinya fone happen Benson zosumana njengomuntu vele umuntu ongane lonawo uqasa ukudidisa awufuna dingwa njanjani yakubiza ufuna ukubuya ufuna udlala ibhola enxa ufunekela but the coaching needs to be done that.
Ekusukeni kwakhe uqembu leHighlanders uPhiri udlalele iqembu leBulawayo City njalo uthethe umhlala phansi esedlalela iqembu leAjax Hotspur elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 ekuqaleni kwalonyaka ubizwe ngomnikazi weqembu lebantu lePirates uKennedy Ndebele ukuba aphenduke ekhaya lapho akhulele khona azokuba umqeqetshi weqembu. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngesizwe impumela yemidlalo edlalwe lamhla usigaba seCastle Premier Soccer League iqembu elihlezi phezu kwengalane emklomelele ngezi Platinum Stars linqotshwe nge-1 kanyange le-1 emdlalweni wabusemalahleni. Le mpumela ichiye iqembu leli likhokhela ngemiklomelo yisikhombisa phezu kwengalane yemiklomelo. Amanye amaqembu alemiklomelo elingane leDynamos ngabalisa eleManicaland Elemanica Diamonds elihlezi endaweni yesithathu kanye le FC Platinum elisendaweni yelisine. Oliver lelisayo yimi usithandekile Mhlanga.